ibizo lakho na I'm sure bekhuluma ngwalo ukuthi ngelane ngabantu abakhulela eMpopo masihlangane sonke sathi sibonisinenze singenza sinceda abantu abekhaya abaseMpopo.
Libanceda ngani abantu eMpopo?
Sesineminyaka emibili siqale sikhangela lapho esikhulele khona eMandebele emaflatini lapha nilonkazana osengumzukulu oseNew York kuthiwa nguKaren ngomamsikiwa. Ngengiqale layo siqale ngabazali esilabo ade wabangani babobaba labomama bethu bengu-17 sibanika ama-food hampers but sicinisi senza sesi-expanda lapho sesibona impopo inkulu sinceda ogogo sibanika ama-hampers ukudla ngoba abanye bakhona basele abantwana abaphilayo. They all get a mind out from people. So, lamafutha yikho siqale ngakho kodwa sigcine sesikuthi no asikwansi thina sisodwa sibabili sasisenza okuyi WhatsApp group lokho sokuthi straight out of performance sahlabe vela ebantwini bonke sathi sifuna uncedo bonke abantu ade bebuye oledola olano olokudla sihlanganisa sibanika nje abazali bethu.
Luqhuba njani uhlelo lolu?
Lukhula kakuhle into esesenzileyo kathesi sesifike ukuthi sincede labantwana besikolo sila four ama-primary schools aseMpopo lapha ilukhanyiso mpumelelo legampu nenkulumane. Qale sibona ukuthi abantwana senzini sibanika ama-sanitary pads abantwana abangamankazana ngokuba kwazi ukuthi no ekhaya abazali abaningi badubeke ukuthi bacabanga indaba ukuthi bathengele abantwana ama-sanitary pads abala badinga ukudla kwabantwana futhi nasenzeni sigcine dinga ama-donations sathenga ama-sanitary pads uKaren uyade spearhead that issue yama-sanitary pads njengomuntu oyinkazana badistributa ama-sanitary pads ebantwaneni bonke. So kathesi sile tournament ebuya mhlaka 9 October esifuna ukuthi sifocuse abantwana abangabafana sezokuyi-tournament sikhulume labo ngendaba zama-drugs ukuthi no they should stay away from drugs.
Kuyini okwenza ukuthi likwenze khona?
Well sibona ukuthi ekhaya indaba yama-drugs into esihlupha sibili i-crime rate siningi imisebenzi akula abantwana into abayenzayo bangaqeda isikole yikunatha lokudaka basacabanga into eziningi. Thina sikhule eMpopoma lapha kulabonyati youth club senza ama-different sport i-swimming ivuliwe konke soze sibone thina ukuthi abantwana basela zonke lezi zinto into asebeyenza yikudakwa kuphela siyezwa lama-teacher nje ekhuluma sibe ukuthi abantwana sebedakwa uyangena ebhawa lapha uhlala nomntwana omncane so thina njengabazali sesibona ukuthi sukukithi thina ukuthi senzeni sibona abantu abakhuleka kahle khume lapho so sibona ukuthi ibhora sibili yinto ehlanganisa abantu so singenza ukuyi-tournament silabantu abonke abesikole lapha sikhume labo sizabe selibe drug enforcement amapholisa ayakhuluma labo engxenye yokunganceda ukuthi bekele ukwenza izinto zama-drugs.
Nxa umuntu efisa ukuthi axhumane lani ancedise kumele adinge bani?
Well, sile WhatsApp group ekhona kuthiwa yi-straight out of performance sile Facebook page zizalika ilink yakhona and also silabantu abakhona abasekhaya silo silingwe ngomama Sunda inamba zakhe ngilazo wakwanisa abamba ye u-077-281-2348 sile Highlanders warfare manager uvezi gama dlodlo uyasincedisa usekhaya inamba zakhe is 077-275-5827 kube lo Lindiwe Ndlovu la usekhaya inamba zakhe ngu 077-631-0615 uLindiwe Loli baforme i-Burial Society so ngoba ngenye indubeko esibone ekhaya ukuthi abantu abaningi bayabhubha lapha avala ama-funeral police line so sesiqale le-Burial Society zweni ukuthi sincedise abantu abasekhaya imali yakhona inlutshwana sibile ekhithwayo but kuyanceda sibile eMpophoma lapha okuyi-Burial Society lokhwa so iinumber zabo yizo lezo nxa abantu befuna ukubakwazi ngokuthi senzani kuyakwanisa babathinte iinumber zonezo nginikezo.